Into enzima yiZimbabwe government lephalamende eZimbabwe kuluhlazo i-nomination court yayisenza umsebenzi oyizweni yini. Yikho-ke abantu beZimbabwe badidekile ngoba ibandla le-NDCA yilo elavotelwa nguZulu weZimbabwe. Namhlanje sekukhuphe lezanu PF baqonde ukubhidliza ibandla labantu. Yikho-ke thina sesibuyele ebantwini njengoba inhlanzi ihlale emanzini sesiza kuyakuzwa ebantwini ukuthi siye senzeni. Kodwa kumhlophe abantu abaningi bacela ukuthi vele benzani ephalamende njengoba vele sebediliza. Thina asoze sithathe amandla njengedekethini sesibuyele ebantwini sasitshele okokwenza ngoba sibona ukuthi ama-elections ka-2018 yize ngoba angena emthethweni banominethwa i-nomination court uma besithi amalunga e-NDCA ethungamela ngu-advocate Chamisa kangakakhuphe kutshengisa ukuthi ama-election ka-2018 wonke yizeleze.
Manje ebantwini lizahamba njani njalo likhangelela ukuthi impendulo ebantwini izavela nini?
Structures ilizwe lonke akuthatha amalanga abamili amathathu zabe sesivele ebantwini ngoba kunje izithunywa zethu sezigcwele ebantwini sizibekuzisisa ukuthi senzeni ngoba thina nama-MP nama-councillors sakhethwa yibo abantu.